Ngibona istatement esivela kuministry esitshengisa ukuthi kubafuna ukuinvestigator lokuthi kubanjwa abantu abachaya umazibaba kuyinto esikhangelele kakhulu ngenxa yokuthi akufanelanga ukuthi kuhlukunyezwa kwabantu lamalungelo abantu kuhambe unpunished.
Sibone usiya esibhedlela loChamisa lisethekelela umazibaba lithole enjani?
Thina njengenhlanganiso one of amapillars ethu asihamba ngawo indaba ye-solidarity. Yikho umongameli uAdvocate Nelson Chamisa weparenyatwa ukuthi siyebona ukubana umazibaba ulimele okunganani njalo ukubana sibonisane ukubana sincedisa njani njengenhlanganiso njengoba ilungelo lethu le-citizens quality for change. Simbonile uqinile bengumuntu osefuna ukuthi ngabe uyaphuma eMtare umongameli wamuthi hayi wena phumule esibhedlele ngenxa yokuthi walinyazwa kodwa ngumuntu okommitted njalo ongabele emuva okuyinto esitshengisa abantu beZimbabwe ukubana ye kulobuhlungu lobunzima kodwa kufanele siye phambili ngenxa yokuthi indaba yenguquko yindaba enzima kodwa iqakatheke kakhulu kubana abantu bephile ngcono kube lamanzi ezimpompini kube lamagetsi kube lokudla ezibhedlela kube lemithi yindaba esiyilwelayo so sikhangelele ukubana ke siqhubekele phambili ngenxa yokuthi kunjalo ukulwa labantu ababhiliva indaba ze-violence le ndaba zokwethusela abantu so siyaphambili ngohlelo lwethu siyaphambili ukubana elizweni leZimbabwe kube lenguquko.
Ulima lokunganani ngoba sizwa kuthiwa kasakwanisa ukuthambisa ngendlela.
Ye umazibaba bamlimazile kakhulu and kufanele kuyazaka ukuthi abantu abamtshayeleyo abanye asobantu abakupolisi ngabantu abathunywe i-ZANU-PF abagqoke ama-inform amapholisa bamtshaye ngezamboko emuva langaphansi kwenyawo yikho engasakwanisa even lokuchema ngoba bamtshaye lapha esiswini langaphansi.
Nempela sonto lapha iminjani imhlangano yenu liyabe likhankasa ngaphi?
Ye weekend siyabe sise Manicaland eMtare esakhuva umongameli uza ku-address abantu ngo 11 AM sikhangelela ukuthi abantu bebuye kuyamobilizewa kuma-community abantu bayakwazi ukubana umongameli uyafika kusasa injongo yokuthi kuthi abantu bebekwazi ngendaba yelo lokuthi siya ngaphi sivela ngaphi ngenhlanganiso entsha eyama-citizen. Yes sizwa-ke ukubana iZANU-PF ithi amabhasi engatholakali bacabanga ngithi sizathatha abantu kwamanye ama-city thina sikhangelela ukubana amazuphu kebekhona ukuthwala abantu kuma-community njengensuku zonke ngenxa yokuthi i-public transport akufanelanga isetshenzise ukuthwala abantu bezanu kodwa kungasenani sizabe seMtare kusasa suka khona imigwaqo yonke iya emasingo lapha esa-addressa khona erijego yes iZANU-PF izama ukusimisa ukubana uhlelo thi singaye phambili thina ngeza ke samiswa iZANU-PF ngenxa yokuthi siqindisana labo kumdlalo kubana ngubani okufanele thungameli ilizwe lephambili. So iZANU angeza ke sayivumela ukuthi continue abuser amapholisi ukubana esimise kunhlelo zethu thina siyaya emaswingo sikhangele ukuthi amadalaza asivumela ukubana siye phambili ngohlelo lwethu emaswingo ngesande so siyakhokha izizakulwane zonke zemaswingo ukubana amaswingo ngesande siyaya.